i-rehabilitation ikukhipha, ngingathi kuphosa kufanele ejele ukuthi umuntu umkhipha away from into avele i-habit ayenzayo. So nxa sekurehabilitator siyabe sikunika i-medication. I-medication siyakhangela, udokotela uyaqala kukhangele vele, sicala sidetermine ukuthi wena uvele uthathani. So umntwana nomntwana uthatha into etshiyeneyo, then sesikufaka ku-program kusiya ngokuthi uthathani. So what we do vele khona ikuthi siyabakhiyela phakathi, sibatshengise ngendlela ezirayithi ukuthi into le eliyenzayo iyalilimaza. Sizame ukuthi sibathi entertaine nge-something else. So basically them away from that locusin, from take them from away from the habit by locking them in and giving them different programs in there for at least 3 months. Go by, we require a minimum of 3 months.
Yeah, konapo ke nxa usubavalela abantu konapo kwabe ungahluphi yini, babe bengakhathazi ukuthi sebekhanuka konoko kuthatha izinto zabo, kumbe labe liphonguba nxele banike mbijana kumbe kunja?
Oh no, they do. Ngoba saphela bawe voluntarily, siyabathika sibathatha by force. Already abafuni vele ukuba khona phana, so siyabaforce. Akuna muntu ofuna ukuthisha ukuthi ukhanjiswe rehabilitation ngoba bayakupholisa phela bakwenza, uyabona. So sithina singabayingenisa phakathi. Eyami i-rehabilitation ngikhuluma ngeyami. Mina ngiyabenza bengakhanuki ilokhu ze like kunje ngilama gym. Baya gyma. Wesikhathi siyabakhipha sinxase sibatrusta, siyabakhipha sibahambise out kuma-outings. Sileyo siyabawosisa sile entertainment le gazebo yamale different games. So ziningi izinto esinazo eziba-entertainer, and then ukhansila uyabuya once a week and then talk to them privately ukuthi ez ukuthi bezwa njani. Every week vele siyasile program ukuthi bez ukuthi progress yabo. And then sesilo social worker khonaphana, u-social worker laye owabe khuluma labo ama-needs abo aba-advocate-layo ngakwe ukuthi bala ama-needs, because labo kufanele belwe ama-needs abo. Then sesikhuluma layo singani siphakathi kwabo le family. Sesilokhu si-update i-family ukuthi kunje kwesikhathi esiningi bayo bezondela i-family vele bengabaletha khonapha. But diet wise they are abaningi abaspoila.
Ubaspoila ngani? Akutshele Mancube, ubaspoila ngani?
Ngisho like kakhulu ukudla. Ukudla abami badla ngasi phose 6 times a day. Uyabona, but okunye ukuthi imithi abayithathayo iyalambisa. Uyabona ngoba kuma psych meds. Ngoba abanye bakhona njani kubaba kuma psych meds because into yakhona igcina sidala ama psychiatric problems.
Abafisa ukuthi bakuxhume wena, bakuxhuma njani njalo lokuthi isenta yakho leyo kubizwa kuthiwa kuyini?
Isenta yami kuthiwa yi-Valley of Hope Rehab. IseSouthern Park.
Abantu bakuthinta njani? Ye, bakuthinta njani abantu?
Abantu bengangithinta enambeni, i-US number yami u-317-519-1473. E-rehab directly. 2637828576603. Number yethu A Value of Hope. Again 2637828576603. Zonke ze available ku WhatsApp. Eyami USA number, but like available ku WhatsApp.